Ngesikhathi lesi sama festive holidays kuvamile sibili ukuthi uthole ukuthi ingozi ziyanda owenani elingathi lithe phezulu njana udlula isikhathi sonke nje. Sibona ukuthi okunye kudalelwa ukuthi kuba ne increase ku traffic kwande kube ngathi sokulanda congestion kube ukuthi nama drivers la abesegcwele emgwaqweni abanye bakhona they are not regular drivers for long distances so abanye nje mhlawumbe ukukhathala fatigue iyabisizithathela wonke futhi nokuthathwa kotshwala siyake sizwe impela abantu sebebotshiwe lapho ukuthi abanye babo natha mpela utshwala ngesikhathi lesi betshayele futhi abanye beziqhenye ngokuthi bona bangomaqhuzu ekutshayeleni uma benathile. Kodwa-ke okunye nje kuba yikho nje i-recklessness nje egcini sisiba khona but okuningi kwakhona kudalwa ukuthi there is an increase in traffic volumes and therefore abantu they are more prone to ukuchayisana ukudlula nxa kulelesi traffic.
Phambilini kwalengxoxo uthe wake wadibana lo kuphose kufani okwakungabangela ingozi, ungasichazisela ukuthi kwakuhamba njani njalo waphuma njani kuyo?
Mina ke njengoba nje besixoxa ingozi engacisha ngahlangana nayo lathi kwasekulanda ubona bo 29 December sivelele ekhaya nje eminyakeni nje edluleyo. Awu siyahamba lapha na inkoti ibhasi leyo overtake kusho ukuthi dala siyayibona ukuthi ibhasi iyeza kodwa zintathu imoto esiziyeqile sokuseleleyo ukuthi ziyiqedise kodwa uyagijima lo muntu. Sa-slower down yimi engangitshayela nga-slower down to a point of dead still sengihamba nje very slow kodwa ngoba eceleni kumnyama kula magodi lamatshe ngangisesaba ukuphuma ngathi nje selami sengistayi lami sengithandaza imithandazo yami okucina kuba mvulela ke yile truck esasihlangana nayo wantshungubala ke maybe almost 10-15 meters phambi kwami kodwa lokho ehamba ngesivinini esiyisimanga so dangerous driving siyake siyibone impela ne overspeeding yiyo enye izinto ezingabe zibangela khona ukuthi kube lezi ngozi. Siyabacela impela abantu bakithi ukuthi ukujaha sikho kufika bazame ukuthi bareste bezame nokuthi imota zibe ku-state of roadworthiness kwenzela ukuthi nje kuphephwe abantu baphenduke kuma-holiday bengabaphephileyo. Into esingayisho thina ukuthi-ke abantu abazame ukuthi uma bezodrive ama-long distances bazihlole izimota zabo ukuthi imota zabo zisesimeni esihle esomgwaqo ukuba roadworthy bazinike ukuphumula bazinike isikhathi eside sokuhamba i-traveling time ukwenzela ukuthi bathathe ama-recess nama-breaks batshintshane nokutshayela amavesenesi ukutshintshana ngokutshayela and laba abaku-commercial services abalayitsha abantu bakunanzelela ukuthi nakho imali ingabe ijahekile kuqakathekile ukuthi at least kumbe bathole ukuthi odriver ba-resta enough baningi enough ukuthi bazotshintshana kungabi ukuthi umuntu uchayela ekhathele. Umuntu ochayela ekhathele uyingozi ukudlula umuntu mhlawumbe even onathileyo. Siyabonga.